sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kumabasa 2022. Ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwaneza kwele South Africa elokitshini le-Deep Skloot ngeviki edluleyo ukudlakela olwaluqondiswe kwabokuza ubekiwe namuhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane.
Ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu, kodwa ngikhangele futhi ngibona ukuthi into yakhona kayikaphezu. Yikho okungizwisa ubuhlungu. Ngiyayikhalela imuli yakonyathi ungakhona lapha. Ngikhalela lesizwe sonke sikamphakathi.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhe ukhulumisana lezeki ngendlela yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo, njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula.
Balutshwana intanga ebesiyavota yokuvota abantu abadala kuyinto kumele siyikhuthaze, njalo thina sithi kuzeki nxa kube lezinye izinto abantu ababe bengunguna ngazo, kuyabe kudingakala ukuthi engxenye izeki kube le ndlela yona le yokuthi kubizwe-ke labo bantu, kuxoxwe labo ukuthi kanti kuyini okuhluphayo.
Ubikwa uphumelela umkhankaso wabesifazana okuncitsha omnyeni wabo ucansi ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bebhalisele ukuvota.
Obaba labo nxa ukufika kumudle kwenza kwasitsho sithi omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga, kube yinto engani ilokubhanxathisa. Kodwa isiphetho silamrisa siyabona sesike sathola sibile ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hayi sengikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Skloot ngeviki edluleyo kudlakela olwaluqondiswe kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni emvutsha kobulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane. Amabandla agoqela elezanu PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, lamanye abambisene umthwalo wokuvalelisa umufi. Kubika u-Ezra Chisasbanda we-Studio 7.
Abantu abedlula inkulungwane bathe gwaqa kobulawa bezovalelisa umbudazwe. Kukanti zonke izikhulumi zisole kakhulu uchuku olwenziwe ngabambulalayo. Umsaleli wasedolobho kobulawa uCounselor Mlali Ncube ubekhona laye kulumbuthano, njalo uthi abantu basemandebeleni bahlezi behlukunyeziwe.
Akhala amaxepha ayenzakalayo ngeminyaka ka-1980s. Sakhala ngokwandlulo ebesilwenziwa lapha ekhaya. Njenge kulawayo na kathwele njoke jeno. Aba kuwe tumeti ukupila na lele kukuluzo. Besha na lele ufa kona.
Unobhala jikelele webandla leZAPU umnumzana Mthulisi Hanana uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezigangayo yizo ezibulalisa abantu abamsulwa njengomnumzana Nyathi.
Into eyenzakalayo ukuthi nxa kungaba labanye abalutshwana bethu abagangayo, abantu beSouth Africa bangazonda, kabawubone umahluko ukuthi kulo muntu weZimbabwe omuhle kumbe omubi. Sonke sibababi njengoba lesazi ukuthi zonelwa mvuni. U-Elvis ufengelacala, kodwa bakhona balecala abangafanga kwafa u-Elvis. Ngasizameni ukuthi sizibambe, sigobele umthetho, silandele imithetho yelizwe.
U-Senator Alice Dube weMathele North uthi ukhathazekile kakhulu ngemva kamnumzana Nyathi.
Sithi usathani owenza into leyo, osebenzisa laba abantwana ukuthi basibulalele abantwana njengenkukhu. Ungani uNkulunkulu engangenela? Ngoba uJudas Iscariot wathengisa uJesu ngasona esisikhathi. sisesikhathini nje sokukhaya ekhala khona sikhalela uJesu owabethelwayo ngakona lamalanga elayizolo layo umntanethu ubotshelwe ubulewe sithi uJudas Iscariot onjalo ungane ngazibophela njengoJudas Iscariot siyakwazi imisebenzi kasathane siyakhala lo mongameli uyakhala silapha nje simele umongameli
owazakala njengenye inkosi yamandebele inkosi umzilikazi wesibili uthi kunini sizwe sihlukunyezwa okwezenzalo zezimbabwe ziyefela kwamanye amazwe
ngikhangele ngaphelelwa inhliziyo ibuhlungu kodwa ngikhangele futhi ngibone ukuthi into yakhona kayikapheli sibani yikho okungizwisa ubuhlungu obukhulu ngiyayikhalela imuli yakonyathi kungakho ngilapha ngikhalela lesizwe sonke sikamthwakazi
umalume kamuyi u-Elvis Nyathi umnumzana Stanley Ndlovu ubonga abantu bonke abancedise umdeni wakonyathi ngesikhathi sokufelwa kwabo
ayisesimbekile umzulu wami sibonga ubulawayo ngokusukuma kwakhe esiba ezokuba lathi ngesikhathi sobuzima obungaka yikho-ke sithi thina inkosi libusise bantu bakithi lonke izimbabwe yonke labavela eSouth Africa siyababonga ukumangalisayo ukusilethela umzulu lamazazwe sizwe sizombeka lapha siyabonga abantu bakithi
umnumzana Nyathi wabulawa izizalwane zeSouth Africa zimethe samlando wokuthi ngowezimbabwe kabuyele kibo bamtshaye ngamatshe bamlimaza wafaka buhlungu bamthisa uNyathi Mimele Studio 7 koBulawayo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhe ukhulumisana lenhlanganiso ebona ngokulawula ukhetho eZimbabwe Electoral Commission ngenhlanganiso yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula ukuthi lapho kule ngxabano kulungiswe ngemfanelo. Umanyano lo ukukomiti exwayisa amabandla ezombusazwe ngokulondoloza ukuthula lapho kuqhutshwa ukhetho e-multipartilizing committee elawulwa yi-ZEC. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections kumaviki ambalwa edluleyo. Inhlanganiso ye-ZEC ikhuthaza abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota kuhlandla lesibili le-mobile voter registration exercise olusaqhubeka njalo ithi indawo zokubhalisela azivalwa ngaleli kefu lephasika. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda.
Besihlangana laba meli beZEC eMathebeleland South, sisiyaba qoqisana labo ngalokho okungenziwa njengobukhetho soledlule. Siyananzelela ukuthi thina besisebenza leZEC ku-multipartilizing committees zabo lapho esihlanganelana khona lama-political parties ikakhulu thina sibakhuthaza njalo sibancedisa ukuthi kambe nxa besenza ukukhankasa kwabo bangakwenza njani ngokuthula njalo lokuthi nxa kube le zinto eziphambanisekile abazibonayo singaxoxisana njani kulokuthi siqalise ngokugijimela kuma-newspaper kumbe ngokulwa singaxoxisana njani sithole indlela eyokuthi njengoba sonke singabantwana beZimbabwe yiphi indlela esingayithola eyokuthula eyenza ukuthi kungabi lokudlangudlanga kungabi lokulwisana
kuyini lina elizibonele khona ngokhetho lolo olusanda ukwedlula lingathi luqhutshwe ngemfanelo yini kumbe kuningi okufanele ukuthi kuhlolisiswe
sinanzelela thina ukuthi njengoba ukhetho soluphele kube khona okunye esikubonileyo esikhuthaza lathi ukuthi iZEC ingayenza ngcono yikho okunye kwakhona esikunanzelelayo njalo ayisikho nje singathi ludubo leZEC ludubo lelonke amaZimbabwe sinanzelela ukuthi balutshwana abantwana intanga ebesiyavota bekuvota abantu abadala ngakho kuyaba kuyinto kumele siyikhuthaze njalo thina sithi kuZEC nxa kube lezinye izinto abantu ababe bengunguna ngazo kuyabe kudingakala ukuthi engxenye zeki kube le ndlela yona leyo ukuthi kubizwe-ke labo bantu kuxoxwe labo ukuthi kanti kuyini okuhluphayo kungaphi lapho izeki engakulungisa khona ukuthi kodwa kuba khona ezinye izinto eziyabe engxenye zisenziwayo ukuthi akulakuzwisisana kuzange kukhulunyiswane nxa izeki sizichasisa lezo zinto engxenye abantu bangakubona ngenye indlela ehlukeneyo akudingakala ukuthi izekhe ibisisilwa lalabo bantu, kodwa kumele ukuthi ithole indlela yokuthi kuxoxisane. Ngakho-ke thina sikhonapho njengabafundisi ukuthi sincedisane nini, ukuthi hhayi asikhulumisane nini, sitholeni indlela engasuthisa wonke umuntu.
Lowo umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zeGwanda zitshayele ihlombe inhlanganiso ezimeleyo eye hand in hand kulandela ukugqiba kwayo inhlelo zokuthuthukisa usomabhizinisi abasacathulayo kulesi isiqindi. Izakhamizi ezixoxe nomsakazi weStudio 7 zithi seziziphilisa ngalezi nhlelo njalo sezisenelisa lokuthola imali yokufundisa abantwana. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Osomabhizimusi abasacathulayo abamaphandleni abaxoxwe lo msakazi weStudio 7 bathi kuningi abakufundiswe inhlanganiso ye-hand in hand kwezamabhizimusi, kungakho sebesenelisa ukuziphilisa kanye lemdeni yabo. I-hand in hand inhlanganiso ezimeleyo encedisa kakhulu abesifazana labasakhulayo emaphandleni ukuze besungule amabhizimusi. UNkosikazi Gugulethu Ndumande olilunga lenhlanganiso ye-Green Pastures Livestock and Broiler Association kuwadi 6 enxameni eKwana North uthi ibhizimusi yabo iyayikhula kusukela lapho bebambana le-hand in hand.
Siyatshaya ama-savings ethu ngezinyanga ngezinyanga ama-R100 ayazala 20 randi nxa uyibolekile. Indaba le MLP imali abasinika yona sayisebenzisa kuhle kakhulu ngoba basithengela iinkukhu eziyi-450, basithengela ukudla 20 bags, basinika le meat. Khathesi nxa sikhangele from 2019 to now sile nkukhu ezimore than 1,000 esikwanisukuthi sizivuye. Sisebenza nge-upmarket ngoba sile certificate of incorporation, sikhangelele ukuthi sijoyine i-VAT nathi sibe ngabantu abaphumelelayo.
UNkosikazi Philippa Ndlovu unobhala wenhlanganiso ye-Arise and Shine kuwadi 16 emapato eKwanda South layo uthi imfundiso abayithole uhlelo lwe-hand in hand isithuthukise impilo zabo njengabesifazana bemaphandleni.
Hlelo lelo lisincedise kakhulu embulini zethu, abantu bethu sesikwanisa ukuthi sibabhadalele isikolo bangaxutshwa, njalo siyakwanisa ukuthi sizithuthukise njengabomama sihlale sibhizi kuma-businesses.
Ukansila Mkhalipe kuwa-20 eKwanda South uMnumzana Joram Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lithole ulwazi olujulileyo kunhlelo ze-hand in hand.
Nginanzelela ukuthi ekusebenzeni kwe-hand in hand isebenze kahle kakhulu, akula wadi lapho esebenze khona okuba nensolo. Ifundise abantu ukuthi bazenzele bona ngezandla zabo, ukuthi bayelelise ukufuya imbuzi, bethengisa, bayelelise ukufuya inkukhu, bayelelise ukuthi balime imibhida. Konke bakwenzile sebesekusibangeni esikhulu kakhulu esihle kakhulu.
UNkosazana Onami Dube ongumqondisi wezokuthuthukisa kwamabhizimusi asacathulayo e-hand in hand uthi bayajabula njengenhlanganiso ngomsebenzi abawuthiye bewufezile esabelweni sezansi emandebeleni.
Sisebenza kuma-districts angu-7 angama-Market Linkages Project ekhangelele ukuthuthukisa amabhizinisi amancane abosomabhizinisi esisebenza nabo. Injongo ye-Market Linkages Project ibiyikuthuthukisa amabhizinisi amancane, sikhangele kwezokuthengisa nokuthengiselana. Sikhangele ukuhlelo sokufika emaphethelweni, kukhona esikunazileleyo, sixoxisana nama-stakeholders ku-review meeting ekadisilayo eGwanda District lapho abatshengise khona ukuthakazelela uhlelo ngoba bebalise ukuthi sebelobudlelwane thize lama-value chain actors abasebenza labo kuma-businesses awo.
Kusenjalo amapholisa aseveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labantu ababulalana kungelasizathu kulandela ukubulawa kwamnumzana Praise Momoyo owefumugwe ngolwesithathu ngemva kokutshaya kwakhe ngumphakathi etshwaleni eManama wayabhubhela eGwanda. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena ukhuthaza uZulu ukuthi engasebenzisi udlame ukuxazulula inkinga ngoba iningi labantu lifela amafufu. Ukubulawa kwamnumzana Moyo kulandela ukubulawa kwamnumzana Justice Pingube yomashaba kumaviki amabili edlulileyo esethezwa icala lokutshontshwa babhemi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indizamchina zeRussia izempi zibhombe eleliv. Inhlamvu zazo zatshaya leKiev. Namuhla kulandela okwathiwa yiMoscow ukuthi izasebenzisa izikhali ezihlasela kude emadolobheni eUkraine ngemva kokuba umkhumbi walo oyiBlack Sea Fleet ucwilisiwe. Umanyano we-United Nations ngolwesine uthe usunikeza imali efika amadola ayizigidi ezilikhulu $100 million ephuma kwisikhwama se-Central Emergency Response Fund eyokuncedisa izigidi zabantu abalambayo eSouth Sudan, Somalia, Sudan, Nigeria, Kenya, Ethiopia neYemen. Ngelichiye okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we-Studio 7.
Lingali tshona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMatipeleland South edalele iParliamente engoyibandla le-MDCT. Sihlaziya induku ezibhekane lalesi sigaba. Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abasakhulayo besigaba seMatipeleland South bengabhalisele ukuvota ngobuningi?
Ngiyabonga Chris. Mina into engiyibonayo kakhulu eyenza ukuthi khona abatsha beswela intukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho, ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibilutshwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona leso ukuthi khona akula msebenzi Chris, akulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi na umntwana eqeda ndifom for, abanye abaqedi bathi kubo form 2 nangasayanga egangeni ukuyadeketha uhle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi, ngoba yiwo uphela umsebenzi umuntu angawenzi. Ngoba sebebona uthivini kathesi abahamba kuma-universities abangama-graduates basebenza umsebenzi yena le yokuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide.
Eke sikhangele olunye udaba oluthiwa lwahlupha isigaba senu seMatipeleland South lesi ngesikhathi kakhulu ngesikhathi se-COVID abantwana bengasayi ezikolo. Sizwa kuthiwa abantwana abangamantombazana abaningi bagcine bezithwele ngenxa yokungayi esikolo. Kuludubo olunganani kumbe ludubo lokho luqhubekela phambili?
Chris, le ndaba sesikhulume ngayo sadinwa, ngoba into yena leyi yebo ye-COVID yayenza inani laba phezulu, kodwa into yena le yokuthi amantombazana ayazithwala yinto ebhahe kakhulu endaweni, especially endaweni yethu yeGwanda. Ngoba ungakhangela yikho kulama-artisanal gold miners amaningi ababe besemba izinto ezinjengegolide, so imali bayabe belayo bayabe yengabantwabethu. Ungangena even ngasese ungasi-COVID, ungangena endaweni zokuzithokozisa uzathola ukuthi khona iningi labantu ngabantwana abancane abakhona phiyana and ngabantwana abalokhu besasezikolweni. So into le inzima ukuthi uyimise, kodwa-ke into edanisayo Chris ukuthi njengephalamenti kuyaba leminye imithetho eyabe izama ukuyenziwa ukuthi imise lezi zinto, kodwa abantu abayemukeli. Kulesi ndaba esake sabhoda ngayo sikhuluma ngayo indaba ye-access to services, ukuthi sasekukhangela ukuthi khona kuyini okungcono ukuthi sivikele abantwabethu kulokuthi sibayekelele njena emlengeni yengwenya, kodwa abantu bala bathi hhayi thina kasifuni ukuthi abantwabethu be-access-e ama-services lawo angabaziyela ezindeni ezinhlelo ezinjengazo lezi. So kuthiwa kube nzima ukuthi thina njengabantu bomthetho kumbe njengabantu abangama-political leaders singenza njani. Kodwa hayi kube ludizo olukhulu sibili, abantwana abancane sebengabomama bezindlu and siyakwazi ukuthi into leyo ayifiki kathana. Umntwana uyahlala isikhathi esincane, afika isikhathi esincane acoshe ngapha selo mntwana, ngapha kasaya esikolo, ngapha kula msebenzi. Into yangikhona ezelile ubhizo elizahlala lukhona ezengokuthi ngafuna ukuthi si-ede ukuthi sikufake kube ngumthetho ezinye izinto ezingavikela abantu abethu.
Kule sinye isikhathi esike sezwa njalo ukuthi kulolunye udubo eMatch South kakhulu okuthiwa khona ubaba uyabe esebenza eGoli, umama esale esenza ukuganga. Kuludubo lokhu lukhona yini kumbe ludubo solwaphela?
Hayi, lokho angeke ngikutsho sibili ngiqiniseke, kodwa ezindabeni esiyabe esizizwa athi angina evidence, but siyake sibhode sikhuluma nabomama sithini. Hayi, omama kwesinye isikhathi nje babe bekhuluma behlaya ukuthi handi nawe uyakwazi khona nxa ungumuntu, ngoba kwesinye isikhathi ubaba uyahamba ngo-December, uyabuya ngo-December kanye. Engikho umama abona khona ubaba besehamba umnyaka wonke, ubaba emelele futhi ukubuya ngo-December. But bekutho babehlala ngakhonokho Chris ukuthi ngabe kuthiwa ilizwe lethu liyaba ilizwe labeli njengamanye amazwe, abantu obaba bathole imisebenzi khonapha, kube njengakudala ukuthi ubaba wayesibasemsebenzini Monday to Friday, Friday ntamba amagadi ibhasi ayebona umama ekhaya. Ukuthi ngingathi liciniso sibile elipheleleyo, hayi angilabo ukufaka ngakho, but nxa sikuma-meetings sake zizizwe ngindaba ezinjengazo lezo zivela njalo zikhulunywa kabanzi phakathi komphakathi.
Lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMathembeleland South edalele iPhalamende engwebandla le-MDCT ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lila.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele, umqondisi wohlelo oluthi Be a Registered Voter Campaign olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Sihlaziya ukuthi uhlelo lolu luqhubeke njani lona olukhokhelwa ngabesifazane.
Umkhankaso we-hashtag Be Registered Voter Campaign uyaqhubeka kahle kakhulu ngokuba kulabantu abaningi ababesithinta usukudlulile i-voter registration bekhala ngokuthi baswele ithuba. So manje sokungene i-second phase, abantu labana sesibalandela ngokubafonela ngokwasendela ama-messages, sibabonisa lezi ndawo eseduzane labo lapha abangaqonda khona ukuze bayi-register. Njalo nje siyalandelela kubomama lapha ama-programs ayenziwayo, sifike kibo mama sibakhuthaze ukuthi baqhubele i-campaign at household level. Njengoba sathi lapha ekuqaleni ukuthi i-campaign leyi ithagethe izimuli ngezimuli, okutho ukuthi at household level one informed member should make a difference. So onguye ololwazi ozwisisa kabanzi ngento zokuvota lokuqakatheka kokubana si-register kusigaba ngesigaba, siyamkhuthaza ukubana ayenze ukubana imuli yakhe yonke kumbaba emuli yakhe yonke kumbaba kulele khaya ku-household bonke babe registered. Omama yebo kambe manxa sisitsho i-strategy sokugcina i-last resort yethu yokuthi umntwana manxa engafuna ukuregister ungamphakeli, hayi bake behleke kube ngani into nje elobubhanxathize, kodwa bayathuka ubana hayi abantwana after ungavela ukwenze kanye kabili umntwana uyaphakama ahambe eyiregister. Njalo kwenzakala same thing lakubobaba, obaba labo manxa ukufika kumudle wenza sitho sitho omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga kube yinto engani ilokubhanxathize. Kodwa isiphetho silamreza siyabona sesike sathola sibili ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hayi sengikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered. Iningi belikhaa nge-issue yezithupha. So ukuthi kathesi izithupha i-registry la i-program ihamba isithi abantu bonke bathathe izithupha after this kamelethi imuli ngemuli kuzahlasala kule 0% yabantu abaregistered. Sihle sithi uhlelo luqhubeke kahle no-not non-registered voter ezindlini. Wonke umuntu abe-registered, okuyinto e-positive kakhulu. Njalo selokhu siqhubeka lathi lapho sihlangana khona labantu lapho esifica khona kula bantu ababutheneyo siyawuqhuba umkhankaso. Lo mkhankaso kaso wami kuphela, umama wonke osefundile wazwisisa ngokuqakatheka kwakho nokulaye. Lapha akhona ahlangene khona labo mama abaningi layo uyayifuqa it household level, kumbe lapho kula bantu abaningi abakhutheleyo bavumelekile. Asengiboni lo mama abathize ngingabona omunye umama laye efuqe etshova ibhasikili kwenye ilokishi imemeza laye sithi kokhona hey wonke umuntu kahambe eregister. Ngabona umkhankaso okuthuthu uhambile wonke mama semekushuta esigabeni sakhe iluzi liyahamba lifinyelele kuye wonke umuntu.
Kahle kahle liwuqhuba njani lo mkhankaso, njalo liwuqhelisa njani
umkhankaso lo? Sesiwukhuphukele kuzinga ekuthini asisakhonsentrate kubomama kuphela, kahle sesikhangela one informed member at household level, okutsho ukuthi umama kumbe ubaba kumbe ugogombokhulu kumbe intsha ezwisisa kabanzi ngokuqakatheka kokuba i-registered voter, langokuqakatheka kokuba nabantu bathathe ilungelo labo lokuvota emulini, kube yilo elimake sure ukuthi at household level it remains with no one ongekho registered solongele 18 years and above. Ngakhula semaphandleni lapha siyafinyelela kuzakhamizi imizi ngemizi, abantu bawuqhuba kahle lahle lapha emalokithini, lokho siyasiqhubeka sitargeta different groups of people nasema-church funti nakuma-youth programs a-church yena enjeyenziwa zama-youth, siyafika yibo sibatshele ngokuqakatheka kokuba registered. Njalo sikhangelela ukuthi kusiyaphela this second phase everyone abe ese-registered.
Balamukela njani emaphandleni, njalo yiziphi ezinye impawu zalo umkhankaso ezimqoka?
Sithanda ukubonga kakhulu ngendlela uhlelo olukhankaswa ngakhona kwabezindaba la kubo-social media, abantu yonke beliqhuba. Hayi, asiqhubeke ngisenzenzela kuyasinceda ukubana i-Matabeleland region ingabi affected ngokubana i-register lama-constituencies. Yebo kambe kuningi okubeziba abantu bengabi ne-interest okubana ba-register ngoba babonile ubana kade bevota be-register eMatabeleland isemuva vele inhlelo zikahulumende bahlezi besayele emuva the feel sidelined. So yikho abaningi kade bengathathi lolu uhlelo ngendlela e-right, but ngendlela yokuthi manje siyabakhuthaza sibatshela ukubana wonke umuntu kangene kule i-program unganani, yikho ubana kuse kube nganeno ngokuba manxa singayekela siyekethise still inhlupho zalokhu sikhala, ungangcono sikhale sizama thina ilungelo lethu lokubana sirejiste silenze bese sikhala ngokuthi uhulumende kasibone, kodwa thina owethu ekufuze siwenze sokulubuya ama-SDF funds lathi sithole ngokufananayo njengakwezinye izigaba la kwezinye ama-constituencies like Mashingo, Harare, kufanane singakhali ngokuthi sibalutshwana ngoko aba-apheya ku-voters registration, kodwa sibaningi on the ground cause kuyasi-affect.
Lo ngkosikazi Cora Ndebele, umqondisi wohlelo olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota olwe Be a Registered Voter Campaign, ebesixoxa laye ekwaBulawayo. Ehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Skloot ngeviki edlulileyo kudlakela olwaluqondise kwabokuza ubekiwe namhla emathuneni eMvutsha koBulawayo lapho avaleliswe ngabantu abedlula inkulungwane. Umanyana wenhlanganiso zokholo lwesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ulokhu ukhulumisana leZek ngendlela yokudinga amaqhinga okuthi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo, njalo amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula. Umkhankaso wabesifazana okuncitsha umyeni wabo ucansi ngendlela yokubakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota ubikwa uphumelela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.